umhlangano wakusasa nje ngokuthi siqedise kumbe siqhike uhlelo ngoba ungakhohlwa ukuthi besenza ke okuthiwa ngama-provincial congress sesiqedile ke lawo ma-provincial congress lama-nominations abesenziwa ke independent board. Independent board ke igoqela i-DES kanye le-ZTU sebeqedile ke lomsebenzi asebezokwenza kusasa ukuthi bazepresenta i-report yomsebenzi wonke owenzakeleyo province. Yiyo injongo yomhlangano wakusasa.
Isizwakuthiwa lizaphatha njalo kabanzi udaba lwamalungiselelo omhlangano we-Congress.
Kuvele kuluhlelo lwakhona ukuthi nxa kuprezentwa leyi ripoti luhlelo lokulungiselela umhlangano we-Congress ngoba iripoti leyo yiripoti etshengisa ukuthi uhlelo lokulungiselela i-Congress provincial level soluphezi ke sesikhangeleke ukuthi siyeqethisa ke umsebenzi e-national level mhlaka 31 namhlaka 1.